kubonayo influence apha ekuzini ngoba kathi sesitshintshile sesisebenzisa imali eyodwa njengoba sesuke sisebenzisa izimali kade ziziningi lezo sokunzima ngemva kokuba sesitshintshile sesisebenzisa i-RTG le fondi izinto zikhwele kunokumangalisayo ezitolo lapha sezithengwa nzima. Le mali yangikhona nale fondi lutshwana kakhulu, kayitholakali ngokuningi. Okuningi esingathi ngikho kusebenza kakhulu i-RTG khonokho kusemoyeni kutholakala emafonini, hayi kunzima lapha sisebenza nzima, hayi into zangkhona ziqedakale vele lokuthi ungathi uzayenza kanjani, hayi izinto ziyadura isinkwa esiyi-$6 ngikhuluma kunje nje. Into ziyadura amabhuku abantwana esikolo adura, amanye amakubhalela amabhuku lana ngama-$4 ezinto ezikhona ezima kakhulele ukuthi ngithi sikulungisa njani senza njani kunzima ngoba uhulumente ukhonke mana wethula kuphela indaba le. Sengakhuluma nisananga lezakhamizi ukungibuza nje sekutshela ukuthi kusukela ngelanga elinje sesizasebenzisa i-RTG.
Khonapho belisebenzisani khonapho?
Sibe sisebenzisa amarandi kakhulu, ikakhulu emsukulweni lo wangapha ePlantos lalo ibhondile belisebenza kodwa hayi khona kakhulu.
Abantu lokho besebenzisa amarandi kodwa?
Abasasebenzi ezitolo kabasavumi amarandi, sebesithi hayi hamba uyowatshintsha ube sukuya uphethe ibhondi.
Manje kuyasebenza khonokho?
Kunzima, yikho phela sikhala ngakho ukuthi kunjengele bhondi langikhona lonelo lilutshwana kalitholakali, lingobulutshwane okuyikho okuyimali okungani yikho okungayi kusemqongweni kakhulu, yikho khonokho kuthiwa yi-RTGS okutholakala emafonini nemakhadini. Yikho kulakho manje abaningi ngabalakho khonokho labo abanamakhadi ikakhulu abantu baphethe amafoni, izimali ezisebenza zonazo. Akunzima lapha nxa ngikhuluma nje ngoba abantu bathana ngamakhanda kabazi ukuthi bangayenza njani.